ngikhulume lo spokesperson wamapholisa khona ngale ongiyothe khona hayi omama laba babalekile bona amapholisa kumele sizibuze njengezalo zezimbabwe ukuthi nxa uthiwa omama labo babalekile kuyiqine sibili kuyini okwenza omama labo babaleke isizathu ukuthi amapholisa ethu aziwa ngobudlwangudlwangu okutshaya omama mhlala yenza bahlale batshaye iwoza lapha amaphutha afika khona atshaya abantu engathi abantu abathengisa ayatshaya so nxa unto omama labo kuthiwa babalulekile bona amapholisa besesabe la impilo zabo ukuthi a nanga amapholisa asesebuyile asekunanzeli khona kuthiwa uphathamandla umanager olabo okusenza khona lo obaba laba ngiyobiza amapholisa ubebabizelana amapholisa ekwathina kaholi isisebenzi sakhe yimbuzo uma esidingi nalesizuze nyamazimbabheni
nxa sukhangela udaba lolu olwenzakale izolo lokuyake kwenzakala kwinhlanganiso yakho ubona kukunengo okuhambelanayo na
kunengo okuhambelanayo ukuthi khona amapholisa ayathaya abantu abopha abantu athi khona kathanga abantu nxa efika vele kakuzi muntu i-reaction group kumele isuyesule ezimbabwe ngathi khona nxa befika ngabantu ababeya lezi mvubu behle emoteni bayatshaya ababuzi lutho ukuthi kutheni udingani abakudingi lokhu bona mangavele bizothiwa kule xuku labantu lapha bafika batshaye bathi bona balondoluza ukuthula kodwa bona bafika babhidle ukuthula ngoba line liyabe libutheni asikhangele omama bewange labo lihlekanyana about i-100 babutheni bakumanaje babuza iholo boneni abaphathanga sikhali abathukanga muntu bakhuluma ngendlala ngezinswelo zabo ezisendlini zabo kothi sebizwe amaphosa amaphosa ahlike atshaya abantu kuvamile kakhulukazi leko ungakhangela ivi nabantu abathengisayo ungasobalunge woza bathi besathengisa bedlalele bethengisa abantu ama-1000 athole impilo amaphosa afika abatshaye kuvamile uhambe ebhoreni amaphosa angacabanga ukuthi asefuna utshaya abantu atshaya laba abantu ebhamafield combani
ayisibo abesifazana kuphela abahlukuluzwa ngamapholisa
kuba ngani ngomama kakhulu uhlukuluzwa kwaba mama kakhulu ngizakhangela kuyo futhi khona omama vele sithe sihlala sisendaweni esidinga khona lokhu lalokhiyana uthi athitha amapholisa abatshaya amapholisa aboshwe mina siyakhangela ngingese kulo ndaba olwenzakale eshido ngize ukuthi khona omama bangeneliwe kade besezindaweni zabo zokuzigotisela labo mngabo labo banibani babo basiya bathitha omama babatshaya konke omama baboshwa bafayindiswa kwale one mama kuphela ongazanga vumfane othi ofunga ekhona omama vele ezimbabwe sisesekuze neliphansi ukuthi amapholisa yebo kungaba lohlukuluzwa kwabantu omama ezindlini kodwa kuqhasha ngabe umthetho amapholisa omuntu awathi ngomama kamenzi lutho ayameyisa